siyalamukela kweziphathelwane labesifazana zesixoxalo nkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngengxabangxoza eqhamuke kuleli dale. Siyakwamukela kuhle.
Kesathi babhaza ngamaphoza ukusikhubile kakhulu ikakhulu omama ukuthi uma umama uwumuntu wesifazana ipholisa eliyindoda lifike likubambe imilenze izigqoko esizigqokayo bezikhwela zifike esinqeni okuthi kuvele kubeke sembula ngokuthi atisale ukuthi sihloniphe umnankakazi. Umnankakazi umhloniphi ngoba njengelabandla ye-MDC sithi kanqobanga kukhetho. Laba abajojiweyo ngodlakela bekhithwa ephalamende bebefakwa emgodweni kule migodo nje egcweleyo ephalamende kombana bathi befika emgodweni bebehlangana nama-CIO abagqoka amasuti lamaglazi amnyama bebebatshaya ungazani babhula umuntu umama ukore bebesithi nxa bedlale bebenyathela phezu kwakhe. So samike futhi siphume naye sathe sicela ukuthi basizele i-ambulensi sahlala ihola lilodwa akula-ambulensi ibuyeyo sagcina sifonela ehofisini yebandla lethu ukuthi basizele i-ambulensi. I-ambulensi ithe isibuya kwathiwa kayivunyela ukuthi ime egedini lephalamende kumele iye mnyelapha 200 meters. Sathi yebo sikubonile sagijima nomama bagijima bathatha i-stretcher savuya i-stretcher sonke sinje kasikwazi ukuthi i-stretcher zisebenza njani ukuthi sehlisa njani but gcine ukanelisa ukuthi simthwale simfake i-stretcher nomama ukore sihambe naye elokhuza esibhedlela but udubo lube khona ngolokuthi ngemva kokuhlukuluza enikwenzileyo ephalamende njengomuntu ovele obulaya isifuba engatshaywa yithiye gazi ngitshaya yizami ngithiye gazi angikapholi so bese ngisehluleka ukuphefumula ngizama ukuthi ngincedise futhi lowo munye wami kade sengimele so nje ngithe ngizama ukumdonsa hhayi isifuba sase savala ngase ngahluleka ukuphefumula bengiqaleke khona sase sihambe esibhedlela hhayi basihamba bambe odokotela kathi sisakile ukuthi silale esibhedlela ngoba sokusenzakala kuleli lizwe asisakwazi ukuthi ukushoni sokusesabisa ukuthi ulale esibhedlela ngoba kuyenza abantu bakunandi ulele khona bafike bakuqedise socela ukuthi baselaphe nje siyegulela phambili sikhulume namagqwetha ezimbabwe lawyers for human rights ngoba kalukho emthetheni njalo kalukho esivikeleni sombuso ukuthi amapholisa angene ephalamende.
Kungani kuxotshwe omama?
Besixotshwa sonke obaba labomama kodwa abakade behlezi eduzane kade bengabomama kade behlezi ebhentshini elaphambili bona ubhithi baya bambambile bamdabuleli ibhatshi bamdabuleli ihembe wabanjwa ngamapholisa alitshumi befuna ukumjikela phandle. U-honorable Chidakwa laye bamenza njalo futhi u-honorable Mpeyami uthe sebemjikele phandle wathi ukuyaphuma wahlangana nalaba bamaglazi abamnyama bamshaya baphosa bambulala. U-honorable Murayi onguye ngu-provincial chair weHarare laye bamshaya baphosa bambulala sehlangana ngama-CIO lawo. So omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi yikwemvula izigqosi bezama ukuthi basidonsele phandle omama besala ukuphuma so ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze omunye abamba isinqe omunye amdonse ngezigqoko kugcine sisala sinqono phambi komphakathi. So inkosi ithi uqakathekile udaba lolumele lulungiswe ukwenzela ukuthi omama bengaze besaba ukuthi bavuke ephalamende ukuzomela amalungelo abomama.
Laphana ekwembuleni isigqoko bekuyingozi nje kumbe bebesenza ngabomo?
Thina njengebandla i-MDC izami singeke sayalela ngoba indlela okuyenzakale ngakho kusidide ingqondo ukuthi asitshelwa ngokuthi uyabuya thina besingakwazi ukuthi uyabuya sandise ukuthi sithole ingwalo kuma-pigeonholes ethu sisaziswa ukuthi umnankakazi abuya ngesikhathi esinje kumele senze so azange sizekwazi thina simbone esethayo umasivelele. So ukwembula kwethu akungenye indlela ukuthi bazame ukusiyanyisa njengoba vele sabasihloniphi njengabomama abamele omama be-MDC ngokuthi ngesikhathi sonke lapho esisukuma khona uma sifuna ukuthi sixoxe ngakulodaba olusegudini siyathethiswa ukuthi singamawule sithethiswe ukuthi silala lenkokeli zethu sithethiswe ukuthi kungena kwethu njengabameli bephalamende sasalala lenkokeli okungasiloqiniso mhlambe enye ubuhlungu ngoba kasilalanga lenkokeli zethu sangena kuzulu sakhankasa uzulu wasivoteli.
Labana-ke amanye amalunga ebandla lenothi batshaywe kakhulu labo abalalanga esibhedlela baphumile sebenjani kathesi?
Hayi, sonke asilalanga esibhedlela ukubuhlungu nje imizimba. Ngoba yakwazi ukuthi nxa umuntu uyaze ngani yakubonda uyakudonsa wena ngapho udonsela ngani abanye omunye udonsela ngani umzimba uba buhlungu. So kwakhathesi okukhona umzimba. Njalo futhi inkinga ekhona yukuthi mina lokhu ngatshaya yitiye gasi kangisanelisi ukuhlala lapho kule tiye gasi. Njalo ngibona ngazani izami iyakwazi khonokho ngoba kulezi nsuku asebekwenza yukuthi ngibe sinomhlangano emihla nje fike ndingene e-Health Council. Fike lokhu kifeze emhlanganweni sezantu yohlala umkhosi phandle. So abakwenzayo basuka nabantu kweminye imigwaqo baba babeluse ukuthi babuye ema-ofisini yethu bese betshaya ke itiye gasi ingaveli itshaye mna kanye. So kuzokwamele ngibaleke ofisini yami ngisenzele ukuthi isifuba sengafahli.
Leyo kuyingxoxolo nkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Asigibaleni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami esithandekile Mhlanga yikho napha e-Washington DC.